Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oStudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange.
Hleli sikhulumisana labo overtime bezokhulumisana nalama residents ukuthi besijele ukuthi i-long and short term plans zabo zini njani.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Bondongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe, anikezwe ithuba, asosigebenga, asomuntu olembali embi, umuntu ozifundiselayo.
Wezemidlalo sixoxa lowake waba ngumdlali webhokso uJesse Kapenya.
Abazinikele eboreni ibora, you can make a living out of it, they make their impact. Ababephumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni, ibhora yithalente oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange, njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagetsi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi lulithwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye namabhizinesi. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bakhona bengena amagetsi hambe kuseni ngo-5 aze kuye ngo-12 ngo-11 every day, and akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo, ngoba akuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokuchaja amafoni nje kuphela, lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachona behleza abantu emabhizinisini, and sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama-investors. Ama-investors, they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini, and abantu ezinjengama-fridge, abantu abawelidayo njalo sikhangele lama-fridge, abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini. Kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa, but hayi, explanation yakhona basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile eWange ukuthi ilunga nini, and kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabo ikhala ngokuthi izesa nxa ingekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi uwafaka kuma-reservoirs, so kuya-affecta kakhulu. Njalo angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba ngesesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze eyokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama-stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sihleli vele sikhulumisana lawo ama-stakeholders njengabo zesa lawo, uBulawayo City Council,
wonke nje ama stakeholders akhangelane lenhlala kahle yabantu. I problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelele ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba linganiyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo i-plan yabo yokuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemchavezi balethe kobulawayo. So nge parliamentary visit ebikhona ebizocheck ngesimo samanzi kuvunyelwana ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama pipes ekhuliswa ama pipes athethe amanzi kobulawayo asuka eMchavezi. Ngathi yiyo idamu elingalila amanzi okwamanje, kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line njalo i-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-report ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hontongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube nomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-ARTUZ.
Thina njenge-ARTUZI sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe-Avondale laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe kuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHontongwa olilunga lethu le-ARTUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni esesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi kaningi ukuthi njengomuntu odinga okuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokube vakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapho ahlala khona, lanxa ehanjiswa ngezimota useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokhu.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni awo ukuthi bekhululwe lapha?
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuke emakhaya, kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo, kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende, uyisitha seZANU-PF ngqo. Ngokunjalo-ke amagqwetha aseyenza umsebenzi omkhulu, alokhu eqhubeke senza umsebenzi omkhulu, kodwa ngenxa yokuthi umthethwandaba wethu sowathunjwa, kulutshwana abangakwenza, kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle, bathole ukuthonisiswa bevela emizini yabo, bathole ukuphathwa kahle. Sithi-ke thina icala licala kodwa umuntu nxa engelacala licala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beambodeli impindamuva yingozi yiso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanuphefu lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngathanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikukhethele amelisa yokuqhubeke kuhle kakhulu zange sibone ukuthi dlawudlawa ngomjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni. Kodwa sithanda ukuthi kunazeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu, so ngezinye indlela ngumuntu wona u-appeal to ama-emotions abantu. Ngumuntu owaza kube kwazi ukuthi engenzani. Kodwa kwesinye ukuthi kunazeli kakhulu ukuthi injongo yabo yakuqala kuzaba yikubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-Democrats. So usengenza noma yiwuphi umthetho abumbe noma yiwuphi umthetho asayine noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okwade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise. Themba kuyenza kunandela ekubiseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayibhesi. So akuthesi kungaba njalo.
Abanye njalo bathi imithetho yeMelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions. Okokuthi obusawo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufaka yakhe imithetho engakhwabithwa ngabaningi.
Konoko yinto kade siyikhule sikwazi kodwa ke sinakunanzela okwenziwa nguTrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto eyayingadashezakale e-Amerika. Njalo siyakunanzela ukuthi i-Amerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibona khona umuntu engene espektha ngamawidi esenza lokhu yalalokhu anabe sikuqakaza ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthi ongadevelophi abantu abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khona kela kutshengisela ukuthi lanxa i-Amerika lama-institutions a-strong ukuthi umuntu ngazangene but ilandela izinto okuyakumele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-Amerika ukuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu singalandele khonoko okufakwe phansi. Kodwa u-Trump wakuthula kumbe khona u-Trump watshengisa ukuthi i-Amerika iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakani. So lanxa kulama-strong institutions kodwa-ke sengengak ngakona ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwedayi iphithiphithezeza sibona ngalona nyaka. So so kwaveza sokale ukuthi hayi hayi i-Amerika lilizwe labantu. So bengabantu beliphuka imithetho ngesivumo kadlandiwa ngeke kudala khona i-Amerika athi yazi iyi-mother of i-democracy kumbe iyiyo sibile edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa u-Trump kwephulile kuyo khonokho. So umbuso ka-Trump akula muntu ongafuni ngathi lokhu ngiyaphazi into angadakakuthi engenza loba kuyini u-Trump. So abantu bahlale bekwazi loba kuyini embuso ka-Trump yenzakani.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wethu,
sigcina
amasiko wethu.
Ningalinjani zulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, umlondi wembali zesintu. Gobalanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Dube ngabe injani nabalaleli?
Ya lathi siphilile. Akusitele Gobalanda. Lapha siyabona ukuthi uPatrice Nyathi udlule emhlabeni, abantu bazamkhumbula ngani sibili?
Dube mawucabanga ngoba uPatrice ngumlondi wembali njalo futhi ebe
ngutitsha lakithi dina into esakhulayo mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isingi ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa besithembena kakhulu endaweni ezifana nemhlahlandlela indawo ezifana nabogadadi ofufu kanye nohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ngokuthi kulama-research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo
ye manje njengoba setshonile-ke ubabunyati pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi
ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu cause manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima besinabadala abafana labo baba uphonti mhlanga nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile so sokufanele kithi thina inta kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine sibambe kulapho osithiye sikhona noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu nathi sokusala ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana nabomayibongo onkana abantu abanjengabona lapo
ye siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubabunyati odluleyo pho uzawubamba njani usuwedwa khona
ube kunzima kakhulu cause ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu ubebhala izingwalo ngicabanga ukuthi uzifika boma-50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa ubengaveli ebhale ngoba exoxele kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni cabanga ukuthi 5 months back ukuhamba zoze wafika ezambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi ulobhengula loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini yikho lokho okutholileyo noma cha so sokusalele kithi ukuthi sikwenze sokufanele nathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo muva njengokubaba uphathisa ubebhale izincwadi wenze ukuthi okomlando bonke ababhale izingwane bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba ukuphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa liyahamba esika khona afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezeke endaweni leyo ma kukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalela khona inkosi yokubhengula ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezibale lezimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedubula khona so ufuna umuntu onjalo so kuyuthi especially kithi thina umayibongwe labomathema yibo kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelenizi lapho kuphathisa kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu so wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiyawela kulowo mphutha so baba uphathisa sizohlala simkhumbula nokuthi singawayenzi amaphutha sihambe zeki entweni efana layena lena kade hamba kuyo
ye gqiba khonapho ngamaphitshane kakhulu
mina engakutho baba uDube ukuthi endabeni zomlando akhe kuyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isifo baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance so kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle singathathi ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa nyathi sehambile ubaba ukhonti sehambile sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi ukwenzela ukuthi abantu sibaxhakulele okuyikho khumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo
ye lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gwabalandla Mathe ingcwedi kwezembali uyazilonda kakhulu imbali zesintu sibonge kakhulu Gwabalandla ungatshela kusasa ba
ngiyabonga ubaba uDube
hhayi simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olubalulisemoyeni ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inimaka 3 leka 4 ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokhawuleza sibone ukuthi kuthiwani kufundeka kanje verse 3 kepha isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi kheba kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ngelangaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengisho lenhlala kahle yabantu abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni laba abagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezindlela ezimbi abantu sebagcwala ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhazi abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawutshiyeleyo batshiyele izinja ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukungasoza kuqede nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi uJehova uthi ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo okuthi lo mazenza lezo zinto le ndlela lezo ahamba kuzo uyazazi uNkulunkulu abe sekutshela thinta unembeza wakho lanxa ususithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle abantu yikho wawuzwe labantu beliqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa baningi abantu inkokhelo ezijiyeneyo abaphathi bemisebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela emaza indlela zabo ayisizo nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe belokothiwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane akula kuthi ngubani iningi labantu indlela sezizimbi abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakwezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi lalela ungakhombi omunye ngomuntu khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova uthi buyelani kimi lami ndizakubuyela kutsho njalo uJehova labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova laye uzabuyela kuwo impilo ibe yimpilo ebuhlekileyo asiqhubeke baba thixo engcwele sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe wenzela ubana lawo ubuyele kithi ngojesu ngiyakhuleka amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sinti Mkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wenzemidlalo uEzra Chisa Sanda uxoxa nomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya asizweni ingxoxo yakhe.
Ngesikhathi sakhe wayevimba emuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare, but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo primary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala ngazodlalela Young Blood, i-team yayisemagwegwe. Nasuka laphana u-Young Blood, i-team yangama-juniors. Nasengisiya ku-corrugated. Ngithe ngisuka ku-corrugated ngasengisiya kwa-Highlanders.
Esadlala uWalker, iqembu lebhosa lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League lethatha lenkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala kwa-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina kusukisela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabomkhokheli i-championship yami S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bengathatha umhlalaphansi bazithole bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDesi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze Falcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yi-talent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena nomdlalo wenguqu bazadlala ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuWalker. Igalamu yenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Yesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi. Kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo, umnumzana Ronald Hondongwa ugogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangane sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.